kuyisifundo esitsha babugandi kodwa esidala ukuthi abantu bezimbabwe nabantu be-Afrika jikelele bakwazi ukuthi basabhidi laba labo AU lawa njengokutho kukanyerere kudala ngamaklabhu ama-tyrants abuthana khona ukuthi avikelane lokuthi abalekele intando yabantu. Ngakho usapho lwezimbabwe kumele lube kwazi ukuthi lulodwa, kumele balwe impi yabo yenkululeko. Ngoba umbuso okhona kathesi eZimbabwe ngaphandle kokuthi umbuso wabamnyama, abantu abalwela inkululeko, ngumbuso wecolonialism, ngumbuso wodlame, ngumbuso wokuhlukuluza abantu. Ngakho impi ephambi kwabantu beZimbabwe yimpi yenkululeko.
Nanto ke udaba Mnumzana Moyo, wena uthini ngomanyano lo weSADC kunye lweAfrican Union ikakhulu nxa sikhangele okwenzakala eZimbabwe?
Ye, njengoba ekubeka nje uDumizulu Gandhi, ababusi nxa behlangene laphandle kuba lidale kumbe iklabhu yababusi bese bekhangela abantu bonke ababuswayo eAfrika ukuthi hayi laba ngabantu bethu siyababusa. Yikho-ke nxa abantu bekhonona kungabe kuseZimbabwe kungabe kungapha, ababusi labana basuke babone uhlupho lolu ngelihlo laba busi ukuthi laba ngabantu bethu sebefuna ukuvusa ikhanda. Yikho-ke bona basuka bexhase kumbe besapote lowo ongathi ufuna ukuhlokomelwa ngabantu, abakhangeli ukuthi abantu labo bona uvele yena ubaphethe njani. Njengoba ethile uDumizulu, kuyisifundo esitsha kwabanye kodwa kade bevele belandela into lezi. Thina abanye zabe sikukhangele ukuthi ye singawubanga umsindo singazibhala incwadi esadak le-AU zizafuka zibalwe nje zibe kubale baphendule ngeyabo indlela bakwehlise bakuse phansi okwinto wangkhona loba thina de sikubona kwinto ephezulu. Nxa ilizwe lihamba bona imota ziba ziduma ababusa bebusa, nxa ufuna ukubona ukuthi bayangenela ukuthi umuntu obuswayo akhitshwe, bangenela masinya okudlula umuntu obusayo ehlukuluza bonabo bantu.
Mnumzana Macaphulana, nxa sikhangele okuke kwenzakala phambilini, siyabona ukubana iSADC kunye lomanyano we-African Union zike zaphathisa sibili iZimbabwe, sabona kusiba lohulumende womanyano. Kanti kathesi ke kungani inhlanganiso lezi zingani zithatha icele likamongameli Mnangagwa?
Ungasiza kuhle khonaphana ubone ukuthi besisekela laphana eZimbabwe bencedisa ukwakha uhulumende womanyano, babevikela umgabe kwakungayisikho ukuthi bathuthukisa kumbe basekela abamabandla aphikisayo. Ukukhuthala kwabo khonaphana besiza besitha kubanjani kusetshenze, babevikela umbuso kwamgabe owawusuwile, owawusuluwehlulwe umkhonomi njalo wawunqothiwe ekhethweni. Akumangalisi babeze laphana ukuzosekela njengoba de sisithi isakhamuzi sakithi lapha ukuthi babezovikela omunye ilunga ledale labo lababusi base-Afrika babengazosekela abantu beZimbabwe. Ngakho-ke abantu bakithi kumele babe lesibindi, abantu be-Afrika bonke babekwazi ukuthi inkokheli lezi zibambene, abantu labo kababambane basizane ukuthi kungahlaselwa beZimbabwe abe-South Africa labo basekele, kungahlaselwa be-Mozambique abeZimbabwe basekele. Ukubambana kwabantu base-Afrika ngaphandle kwenkokheli zabo lezi ezibusa ngodlame kuzakwenza ukuthi imibuso iguquke, lale imibuso yokuthi thakathi ibhizinisi ekhona e-Afrika. Kumele izizalwane ze-Afrika zabantu bazana zibambane kuqala ukwenzela ukuthi umbusa kahle uze e-Afrika. Otherwise okwenzekayo ukuthi ziyaqhubeka nezinkokheli zimanyene zinyathezela phansi abantu base-Afrika.
Ya, Mnumzana Moyo, nxa sikhangele udaba lweZimbabwe lungaphela njani nxa kungela amanye amazwe ancedisa njengalokho esesikubonile oSADC lo-AU bengancedisi? Ikhona yini indlela engayenzakala ukuthi zona izizalwane zeZimbabwe zibe yizo ezizincedisayo?
Ye, khona kunzima kodwa kulula. Uthilo uDumizulu ukuthi ngo-2008 babuya betatazela ngoba babona ukuthi umgaki wayezethelela. So okwamanje nxa bebona umbuso lo okhona eZimbabwe we-ZANU-P F ungekho under threat uzibusela kuhle, baveleka basoze bangenele. Sike sakubona kube le strike lesi sike saba khona ade sekukubi sibili, bangathiwa bake bathiselwa khonaphandle. Kwathi sokuhazwe amasotha abantu bethuka babuyela engebhezini zabo nje njengofuthu waqala ukuthi sokube thumoya hayi even ukuthi uyani sikhulumisane lokuyani ngakunanzelela kade sisokuphansi kakhulu okusuke kwabakhona kwabanzima ukuthi ngakhangela igeneral election iyo ielection ngokubona kwami eyahamba kuhle kakhulu kuzanu yahamba kubi kakhulu kuma opposition izanu itshela ukuthi yona ephalamende laphana ivele ile majority enkulu lowake khuluma besibafuna ukuthi sikhuluma lalo ujahu uChamisa babesitsho nje ngokubona kwami ukuthi hayi baqhuba isikhathi ukuthi laye ethi hayi abantu labana bafuna ukukhuluma lami ukuyesabisa lokhuyana ukuthi ungayenza so sizakwenza so so abantu bezimbabwe bale ndlela ezimbili ukuthi wali wethi hayi kuthi sike siluma umbhobho ngamazinyo kumbe wethi hayi umbhobho uyalimazi azililindeni olunye ukhetho so ichoice zangikhona zikhonapho.